Inkokheli yobutho leMelika ikhangelelwe ukuthi izathakazelela usuku lukazibuse embuthanweni oqoqwe ngumongameli Donald Trump obizwa ngokuthi iSalute to America. Umbuthano lo uzakwenzelwa eWashington DC lapho kuzabukiswa khona imibhobho, indizamjina lokunye okusetshenziswa libutho. Kuvame ukuthi kwenziwa umcimbi olabaculi lokunye okutshiyeneyo hathi ibutho elibukisa izikhali. Amalunga edala leCongress akubandla lamaDemocrats athi kawanikwanga amatikiti okuya emcimbini lo njalo kukhangelelwe ukuthi lokhu kuzabiza imali enengi engekho kubhajethi yelizwe. Kodwa ke uTrump lamalunga ebandla lamaRepublicans bathi kudingwe imali yokwenza umcimbi lo kunhlangothi zikahulumende ezitshiyeneyo. Ilizwe leMelika lathola uzibuse ngomnyaka ka-1776. Abantu abaningi bathakazelela usuku lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Danny Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende kaDonald Trump.
Siyaqalisa ukukubona lokhu lapha e-America. Mina seneminyaka eminingi ngihlala lapha, angaze ngibone iparade isenziwa, into yokuqala. Okumangalisa kakhulu ukuthi sikubona lokhu kwinto evame kakhulu emazweni okule dictatorship khona, okufana lapho North Korea, lapho Iran, lakuphi lapho esazikhona ukuthi babe bezama ukushowa i-show of force, ukwenzela ukuthi bakwazi ukucindezela abantu ukuthi abantu bangacomplain or noma ukuthi baphakame against government. So kuyasimangalisa thina kakhulu ukubona i-America isiba le-parade efana naleyo.
Kodwa ke lapha kukhanya ngazani umongameli ufuna ukuthi azenzele kube ngokwakhe. Wena ngokubona kwakho ubona ngani uthethe khonokho okwenziwe e-North Korea, e-Russia nakwezinye indawo yini lakwale Iran?
I think vele ukuthi ukuthethe lapho ngoba into engavamisanga ukubonakala oyisenzeka e-America, in fact akazi yenzeke. So the only way esingakubona khona ukuthi ukuthatha kuwo la amazwe alama questionable human rights, indlela abathutha ngayo singathi ama-citizens ayo ngama-dictatorship. So asazi ukuthi yena ukwenzela ukubonisa i-power kumazwe angaphandle noma ukwenzela ukubonisa i-power khona la ngaphakathi, ekubeni kuyukuthi into emangalisayo kakhulu njalo futhi esithusa abantu abaningi.
Kodwa ke nxa sikhangela sibiliyena ngokutsho kwakhe uthi hayi sitshengisela ukuthi i-America phela siyahlonipha ibutho, yena utsho njalo phela. So ke kodwa ke nxa sitsho njalo awubona ukuthi ungabe le micijo khonapho?
Hayi, awukho umcijo awubekawo, ngoba i-constitution e-America iyakhuluma ukubana i-military, i-army i-operate ngaphandle kwelizwe. That's why even noma kunama-riot la noma kunani awusozibona amasosha e-deployo. So in other words ukuletha amatenka lani lendiza amabhomazi nani ukuthi kushowcase sokufana lokuthi i-military si-operator ngaphakathi kwelizwe, even though well in this case obakwenzayo is just nje to show. But i-constitution ithi i-military yethu amabutho ethu kumele a-operate ngaphandle kwelizwe kuphela.